kumangalisi ukuthi in fact ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona bavusa bengadlalisa ama resources elizwe bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yiloko okuthiwa emabandleni ikwaya ngabe kuthiwa bekuyi-congress ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences kuthiwa hhayi kwaproba amabizo kuma-provinces bagcina bevotile bagcina bethe hhayi either bavumelana no-emerson abanye bathi bavumelana nogoveya omunye wawina phakathi kwabo but bakana kuthiwa chethe-chethe sihamba no-emerson etcetera etcetera ayisiyo nto ethengisa umbusazwe okhululekileyo
akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuZANU PF njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke
abantu beZANU sukela ngo-2017 lapho abathi bexothwa u-Emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days base begida bexothwa umgaka bonke ungabakuzwa ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu wehluleke kanje bonke baza kuthetha silatshoyisa kungaba nomuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba bengavuka ekuseni sebemxotshini ubaba lo uzabona sebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona so ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo bonke abantu bankona ba-operata njenge-robot ngabantu aba-dishonest ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakuthoyo but ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadefenda ekugangeni kwabo
nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngaphi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa
uyakhumbula u-Emerson esithi ngemva kukababa umgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu aba-oda bethengisa ukuthi banezondo ngomgabe so iZANU awulaleli lokhu abakutshoyo iZANU libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe balutshwani abantu ezimbabwe abasekela iZANU kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni uma esithi uvisele u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo.